Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 tulikazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa umcimbi wokukhumbula umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai eSouth Africa.
Ukuthi shwa 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 sesihlezi phansi la sesibambana sesifuna ukuchayana sesibulalana singabantu bani abantu abasukayo sichaywa sibulawa sibulala ilizwe lona leli kodwa namuhla izalo sizisihleka sichayana among ourselves kuyini khona yikho simele sikufundise izimbuzi.
Abaningi bazibuza ukuthi kambe inkokheli entsha yangezansi ye-Afrika ilaso na isibindi sika Ian Khama wayengumongameli weBotswana esokukhuluma mgceke uma ukhetho lwalonyaka eZimbabwe lusolisa.
Siyafisa ukuthi nga kuba khona inkokheli ezingenza njengayo uKhama. Wakhathesa ngimboni mina ongakhuluma ngoqela layo lo omutsha weBotswana uMasisi.
Esigabeni sethu lapho sixoxa khona ngodaba lobandlululo i-tribalism namhla sixoxa lo mnumzana Masimba Kutshela.
Ngiyabonga kakhulu i-trick lakhona ukuthi sesingibona lapha indaba yobandlululo London ngoba kunabantu abaningi yiso izizathu ezokuthi sibone ubandlululo selikhuluma ekudini zelendaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha e-Studio 7. Ngemva kokukhululeka kweZimbabwe yakekho osebenze njengomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ekukhokheleni izalwane zeZimbabwe ekulweleni inkululeko ababeyikhangelele ilizwe lithola uzibuse. La ngamazwi athulwe izikhulumi ezithiyeneyo emhlanganweni wokukhumbula imisebenzi kamuyi umnumzana Tsvangirai ePretoria kwele South Africa ngolwesibili. Okuneni asikuzweli kuntathele izindaba yethu uBenedict Nhlapo.
Ngemva kwenyanga phose ezinhlanu wayemkhokhelwe ebandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai edlule emhlabeni, izikhulumi zonke besemhlanganweni wokukhumbula imbali yakhe ePretoria zimchaze njengenkokheli engasoke ibe lomunye ofana layo eZimbabwe. Umqondisi enhlanganisweni ye-Solidarity Peace Trust umnumzana Brian Raftopoulos uchaze umuyi njengenkokheli eyapha isithunzi kumabandla aphikisayo, wenza isebenzi akhuluma kwezwakala, wafundisa izalwane zeZimbabwe ukukhuluma xa singasuthiseki ngendlela inkokheli zombusazwe ezibusa ngayo.
He was unique. He did great things.
Ube ngumuntu owehlukile, wenza imisebenzi emihle, wayelamaphutha njengazo zonke inkokheli. Ngicabanga ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi sibone kuvela enye inkokheli efana naye.
Abanye bamchaze njengenkokheli eyayihamba phambili, hathi lezi ezithi nxa sikubulawana zithumela abantu. Bakhona bathi nguye owenza iSADC, izwe kazi le-Afrika kanye lamazwe omhlaba babone njalo bathatha amanyathelo okuncindezelwa abantu beZimbabwe. Unkosazana Priscilla Misairambwe umchaze njengendoda ebisenelisa ukuthi lehlukane ngemibono kodwa lisale lilokhu lidlelana ngokugcweleyo.
Ukuthi shwa 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 sesihlezi phansi la sesibambana sesifuna ukuchayana sesibulalana singabantu bani abantu abasukayo sichaywa sibulawa sibulala ilizwe lona leli kodwa namuhla izalo sizisihleka sichayana among ourselves kuyini khona yikho simele sikufundise izimbuzi.
Umnumzana Solomon Chikwere omunye wabasungula ibandla le-MDC ndawonye lomnumzana Tsvangirai yena umchaze njengendoda enelisa ukuchitha ubandlululo lwamashona lamaNdebele ebandleni lakhe. Uthi ngumuntu owayelephupho lenguquko kwezombusazwe ezohlomula umuntu wonke kugoqela ngitsho lalabo ababemhlukumeza. UChikwere uthi ayikho e-MDC edabukene phakathi engathi kuguguzela ukuhlonitshwa kwezifiso zikamoyi.
Manje okusibonayo ukuthi kune MDC alliance going into election, kune MDCT going into an election, kuya divide abantu. So Morgan Tsvangirai as his legacy ne dream yakhe akukho efunako lo.
Kuvele njalo ukuthi umuntu wayehlonipha ekwazi ukulalela ezwilana labanye. Umnumzana Nkululeko Sibanda esikhulumeli somkhokheli webandla le MDC alliance, umnumzana Wesen Chamisa, yena uthe wakhathesa umnumzana Chamisa uzimisele uqedelela umsebenzi watshiwa endleleni umnumzana Tsvangirai.
President Wesen Chamisa usenze lokhu ngendlela ephakeme kakhulu ku-6 months lezi zikhona. Abantu abaningi abavotayo kwele Zimbabwe, abantwana labantu abadala, sebetshengisele ukuthi bayamzwisisa, bayamthanda. Njalo ubukhokhelo obuncane bukhanyekaniswa kuyibo obuthandakalayo elizweni lonke jikelele. La mazwe aphumelelayo kumbe asephumelele aphumelele ngalolo hlobo.
Kodwa-ke kuvelile njalo ukuthi umuyi laye wayenamaphutha akhe. Abanye bathi njengenkokheli ye-MDC wehluleka kwenqabela ukudabuka phakathi kwaleli bandla ngo-2005. Ezinye izikhulumi zithi ukwehluleka kwakhe ukuhlela ozathatha intambo ngemva kwakhe kwabangela uhlupho lombango wesikhundla sakhe ku-MDCT. Zonke izikhulumi zivumelele ukuthi ukusebenzela ndawonye kwamabandla aphikisayo ekhethweni oluzayo kanye nokumanyana kwamacele wonke MDC yikho okuzakhombisa inhlonipho kumbali kamuyi uMorgan Tsvangirai. Mina Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Njengoba wayengumongameli wele Botswana umnumzana Ian Khama wayevame ungachayi inja efihla umphini esolamgceke ukonakala komumo wezombusazi weZimbabwe, abaningi bazibuza ukuthi kambe inkokheli entsha elizweni lelo loba enye nje kuphela yangezansi le-Afrika ilaso na isibindi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lenye inzalo yeZimbabwe kwele Botswana wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla atshiyeneyo ezombusazwe ayasukelana kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila eZimbabwe mhlazi ku-13 Ntulikazi 2018. Kodwa kwamanye amacele ikakhulu amabandla aphikisayo akhala ngokuthi inkundla kayilingani ibandla elibusayo leZANU-PF lilo intandokazi yeCommission eqhuba ukhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC. Abanye bakhala ngokuthi uluhlu lwabazavota aluphumelanga egcekeni ukuze amabandla alusebenzise kuhle ekukhankaseni. Njalo abakhonona abathi umabona kude kanye lamaphephandaba angaphansi kukahulumende awabanikezi ithuba ngendlela okutshengiswa kumbe okubhalwa ngayo ngebandla leZANU-PF. Kule mbiko njalo yokuthi intsha yeZANU-PF kwezinye izabelo itshaya abantu abasekela amabandla aphikisayo, njalo sekulamasotsha afakwe emaphandleni wona abonakala esekela ibandla elibusayo. Konke lokhu kwenzakala ngaphansi kwamehlo abavela emazweni atshiyeneyo, ikakhulu awe-European Union abazoqhapha ukhetho ukuze babone ukuba luqhutshwa ngendlela eqondileyo. Akula oseke wavusa umhlonga phakathi kwabazophaca laba, iningi likhangelelo ukuba litsho elikubonayo ngemva kokhetho. Kodwa iningi ikakhulu leZimbabwe lokhu lisakhumbulayo umongameli weBotswana umnumzana Ian Khama. UKhama wayengadondi ukukhuluma ingqondo yakhe uma ebona engahambelani lakho okwenzakala eZimbabwe.
Respect to Zimbabwe, we have carried out our regional responsibilities as a good.
Ngokwenzakala eZimbabwe siyenze obekumele sikwenze njengomakhelwane kanye lelunga leSADC.
Lo kwakungumongameli Khama ekhuluma ngemva kokhetho leZimbabwe lika-2013. Abaningi abathi ibandla leZANU-PF lasebenzisa indlela yezilobuqili ukuze linqobe. Omunye weZimbabwe ehabulona umnumzana Andreas Sibanda uthi uKhama wayengumuntu ongadondi ukubiza efotsholo njengefotsholo, kodwa uzakhanyelwa ukuthi inkokheli ekhona yeBotswana khathesi yona icabanga kanjani.
Inkokheli esilayo kwele Botswana khathesi ithiyene kakhulu lo mnumzana uKhama, obesaziwa njalo obejayeleke ngokwala izinto ezingaqondanga. Singazi njalo ukuthi kuza kuthi ngemva kokhetho bebonakale bebekhuluma kumbeni bexhwayisa nxa kuyikuthi kuyabe kule nto ezingenzakalanga kuhle.
Umnumzana Rodwell Moyo laye uthi kayisekho inkokheli efana lokhama, kumbe wayengumongameli weZambia uMuyi uLevi Monawasa.
Kodwa uMasisi sibonakale ngumuntu oreserved, esingathi uyabukela ekhatshane engenzi lutho. And what is that as him told him to young Kamala live Manawasa towards the Ewu Katozen, Umbuso, Umuguabu Senza, Pradu, Kobandu, Zimbabwe.
Uganti, Umumza Mtabisi Dube, uthi abeZimbabwe baza kumkhumbula uKhama ngesikhathi izwe libhekane lokhetho olukhandelwe uba lempumela eyiyo eza kutsho ukuthi eleZimbabwe liqondaphi ngemva kokhetho.
Siyafisa ukuthi ngakuba khona inkokheli ezingenza njengayo uKhama. Kwakhathesa ngimboni mina ongakhuluma kugoqela layo lo omutsha weBotswana uMasisi.
Ele Botswana likhangelelwe ukuthumela abazayaphaqa uKhetho ngaphansi kohlangothi lomanyano weSADC ole parliamentary forum kumbe inqusweni njengelunga leSADC lapho ilizwe elingathumela abake basebenzela uhulumende belesikhundla esiphezulu kodwa sebachiya imsebenzi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ezigabeni sethu lapho esixoxa khona ngodaba lobandlululo lwemihlobo i-tribalism namhla sixoxa lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethe ecubungulayo zombusazwe esipha imbono yakhe ngodaba lolu athi lukhwezelwa yikungatholakali kwemisebenzi.
Kodwa njengami i-tribalism ikhona sibili kungasenani ukuthi abantu abakhulumi ngayo kangaka. Inketho yabeChave iqale kudala esikhathini sika Robert Mugabe. Funa ukuthi abantu basemashonaland babe yibo abathatha isikhundla esiphezulu. So inketho yabeChave iqale kudala siyayibona kodwa abantu abafuna ukuthi bakhulume ngayo. Kodwa ubona le ukuthi engxenye abademonstration eyenzakale ePick n Pay ingaba ingayisiyo indlela yakhona yokuthi kulungise.
Ubona ungani indlela yokukulungisisa ngeyiphi?
Kumele sikhulumisane siphumelane egcekeni ukuthi kule ndaba lapha ukuthi kulaphe kulezinye indawo lapho eZimbabwe ezalile emusa ngenxa yenketha yabeChave. Nazingaqala sokuthi sikhulumisane sitshela neqiniso sibili singathola ukuthi singaya phambili.
Sike sakhuluma labanye abavela esigabeni seMathebeleland bathi bona abavela kwezinye izigaba ikakhulu ezeMashonaland bakhanya kabaluzwisisi udaba lobandlululo lolu ngoba bathi bona kungani abesendebeleni labo basebenza kwezinye izigaba bengahlutshwa.
Indaba ekhona baba yokuthi kubangelwa ukuthi umnotho wethu awusebenzi kahle. Indaba yobandlululo iyaphuma ngoba i-cake esinalo esisuka ukuthi silinde abantu is now too small. Selidlale kakhulu i-cake lankhona ukuthi sesiwubona lapha indaba yobandlululo landani ngoba kulabantu abaningi. Yikho sibona njengani indaba yobandlululo isisukuma ngoba imisebenzi yakhona iyasilela.
Ngezinye indlela ubona ungani indaba ye-devolution ingaphumelela inganceda yini njengoba sizwa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi ngenye yendaba afuna ukuzilungisisa nxa ethe wakhethwa kukhetho luza.
Devolution iyanceda hathi indaba yobandlululo kuphela indaba yokuphakamisa i-economy ezama-provinces. Nxa i-devolution ingasebenza sesitsho ukuthi ezinye izimali ezibuya kuma-national state coffers ziya sezisebenza ngokhona ngale kuma-province ukuthi zithuthukise ama-province. So
iyasebenza i-devolution iyanceda thina ukuthi intuthuko ibuye ebantwini ifike ebantwini ngokuphangisa ukwedlula ukuthi uhulumende eHarare uyabe esithi yena sizalinika $2 wena sizakunika i-50 cents.
Kodwa ke ubona njani indaba yona le tribalism ikakhulu ebantwini ukuthi bahlalisana njani? Siyabona bakhona owesindebelo uyathatha owesishona lokunye kunjalo. Kanti kungani ukuthathana lokhu lokuthandana lokhu singakuboni kusenzakala ebantwini?
Ungakhalisaza ukuthi ubona sebantwini i-tribalism ayibonakali. Ayibonakali ngendlela esibona ngayo lapha ngoba ngokuthi ngoba khona ukuthi amaNdebele bethatha amashona advices. So abantu makhaza bayazwanana. Yilo lithonga phambilini elokuthi umsebenzi ngelithwana abantu bafuna ukuphila. So i-tribalism isukuma lahara ngoba uyabe kungela enough resources to go around. Kodwa lapha kuma communities zabona ukuthi abantu baya behlalisane kahle, akula indawo yokuthumela ulibhelele wena ukuthola asikuboni u-presences lapha elizweni lethu lezimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ebesixoxa la ecingweni eseHarare ngodaba lwe-tribalism. Thiyani indlebe kusasa kuhlandla lesithathu lapho sizaxoxa khona lo mnumzana Greta Vodloza Svanda, isikhulumeli somunye othiwa yinkosi yamaNdebele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angasoli inkohlakalo ngomlomo kuphela kodwa kubotshwe bonke abasesikhundleni eziphezulu abalamacala enkohlakalo. Linkuthazo ilandela ukubotshwa lokumiswa phambi komthethwandaba kukamnumzana Duduzane Zuma, indodana yobe ngumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi kumiswa kukamnumzana Duduzane Zuma emthethwandaba yisifundo esikhulu okufuze sifundwe ngurhulumente weZimbabwe. Umnumzana Zuma ungene emthethwandaba weJohannesburg Specialized Commercial Crimes Court ebotshwe ngamaketane enyaweni. Yena-ke ubezama ukuhlekelela ngesikhathi intatha zindaba zibangisana ukuthobula isithombe sakhe, kodwa kukhanya ukuthi ukubotshwa kwakhe kumhlukumezile. Igqwetha lakhe litshela bezindaba ukuthi umnumzana Zuma wetheswa icala lenkohlakalo. Emthethwandaba umtshutshisi utshela umantshi ukuthi umbuso ucela ukuthi leli cala lidluliselwe phambili njengoba kusasekuningi abafuna ukudingisisa ngale cala. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mchasiseli Gwaza uthi umthayela ihlombe uhulumende kamongameli Ramaphosa ngendlela alwisa ngayo inkohlakalo.
Lokho nathi siyaphikisa ukuthi ngakwenzakala kithi abantu labo kade bekuhulumeni okhishwe ngoNovember kube nabo bayabanjwa bashushiswe kuzokwazi ukuthi nje umthetho ukwazi uku-apply kumuntu wonke ngendlela elingenayo.
Leli cala liphathelane lendima eyadlalwa ngumnumzana Duduzane Zuma ngo-2015 ngesikhathi yenala kosomabhizimusi bemuli yamandiya enothe kakhulukazi eyakoGupta bezama ukupha imali yesifumbathiso kulowo owayengumsekeli kampatintambo ogatsha lwezemali umnumzana Mcebisi Jonas. Kubikwa babemthembisa amarandi ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha 600 million rands nxa engathatha isikhundla sikamphathintambo ogatsha lwezemali abesethatha izinqumo ezibasekela amabhizimusi emuli yakoGupta. Kodwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Banda uthi usizi ukuthi eZimbabwe yinto engangeke yenzeke.
But ngoba vele u-EDA corruption yena ngokwakhe ezimu yokuthi nje kuvote out i-government naleyi eka-EDA. Ngoba mase sidila i-corruption siyabe sikala ngayo i-EDA siloba sisehla kubangane bakhe.
leyinto ecuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Magugunyati yena othi isimanga eZimbabwe ukuthi kwathi ngesikhathi kuhluthulwa umbuso kwathiwa kuzingelwa amasela lezigebenga kodwa lamhlanje bonke bakhona bakhomba ngaphakathi
asikaboni utshintsho nje bonke abantu akade kuthiwa izigebenga eziguqe ezisekela umongameli welizwe siwabona lokho ebezi jabulela nje bengaphandle into esidanisayo kakhulu leyo esifisa ukuthi ngaye yaguquka
umnumzana Mlungisi Jabalala yena ukuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ekele ukukhuluma ngomlomo kuphela ngenkohlakalo kodwa kubonakale ubujwa abasesikhundleni eziphezulu kuhulumende okwazakalayo ukuthi bayaphatheka kunkohlakalo eyabhidliza umnotho welizwe
umuntu wonke lecala noma eku-opposition noma eku-G40 noma eku-Lacoste ababoshwe bonke abantu bevele court inkantolo izijajele yona
umnumzana Duduzane Zuma uthathelwe ipassport yakhe walayo ukuthi ahlawule imali yesibambiso engamarandi azinkulungwane ezilikhulu 100,000 rands phambi kokuba akhululwe Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Niyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kuhlandla labancintisa kukhetho lona lolu oluzayo lamhlanje sixoxa lodinga ukuba ngukansila ka ward 18 esigabeni sebulilima east umnumzana Saul Mhlanga olilunga lomanyano we MDC Alliance umhlanga uqale ngokuchasisela untungameli Nkomo we studio 7 azakwenzela uZulu alibana ethe wanqoba
Okokuqala ngibathembisa ngohulumende lo owami ozayo ukuthi uhulumende ozabenza abahlale kuhle uhulumende ozakhangela wonke umuntu angachiyi muntu ku-alliance njalo abadala anti siyakwazi abantu abadala kufanele bahole ku-alliance ngibathembisa ukuthi abadala bonke bazahola hathi lokho kukhethwayo ukuthi kukhetha loyalo loya So okuqakathekile ukuthi nga mina ngingangena ngibe ngukansila njalo ibulilima East kuward 18 izadlelana lamanye amawadi engibalisela ikakhulu emaplazini lamanyinyana njengawethu lapha esise somnene thina asisadlelani lezinyama kasisadlelani lemalole kwathemba sesiphonguba yithi nje sesi-isolated so engikuthembisa izakhamizi ngibathembisa ukuthi bazabona konke okwenziwayo ngamanye amaplazi amanyinyane lathi sithuthuke sidlelane njalo lamaplazi angaphandle kwelizwe ukuze lathi sithuthuke sibone okwenziwayo kwamanye amazwe namaplazi amancinyane
ezinye inhlelo ezingadinga ukulungisiswa kumbe ukuqhotshwa ngomansipala esifana lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ukulungisa imigwaqo kuhamba kuhle khona ngapha
ngiyabonga baba imigodi ekhona lapha kweyami iwadi mithathu eyagejwa nguhulumende wabamhlophe lokhu sangenayo thina asila mgodi omutsha wamanzi okunatha abantu banatha emthonjeni engahlanzekanga abanye banatha edamsi le damu lapho kuthiwa yimahamba bathembele yona banatha ndawonye lenkomo sibe lama-regators abalima ngokuthelezela banatha wona lana amanzi ageleza ngekhanali abegcwele izibungu ngesikhathi sezulu so khathesi kuyabe kugcwele amachongo lolo banatha bengifisa ukuthi abezempilo bazebona abantu abe-regation somnene irrigation ukuthi banatha amanzi anjani abantwabethu esibazeleyo sibatholise imisebenzi ngokulima
Lo ke ngumnumzana Saul Mhlanga ozancintisa ukukhetho lokudinga ukansela ka ward 18 eBulilima East elilunga lomanyano MDC Alliance ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eBulilima.
Direct from Washington, the voice of America.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Namhla sizagida. Namhla sizahlabela izandla emoyeni. Gonna you. Rafiki zangu zikwapi? Rafiki zangu mupo?
Featuring Nkwali ingoma yonayithiwa Rafiki isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kwenziwa umcimbi wokukhumbula umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai eSouth Africa. Abaningi bazibuza ukuthi kambe inkokheli enja ngezansi ye-Afrika ilaso na isibindi sikakhama esokukhuza iZimbabwe. esigabeni sethu lapho sixoxa khona ngodaba lobandlululo i-tribalism. Kusasa ke sixoxa lo mnumzana Greta Sibanda. Lalelani ke kusasa. Igama lami nguChris Gande, libe lelanga elihle.